Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo mhlaka 8 kumabasa 2018 kungesonto nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuqala kubonisa khona ukuthi izizane ngokwayo ngendlela eyabuza ngayo ilizwe leli seyafana nalobuthakathi ukuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo.
Ukufuthelana phakathi kwecele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe kuyaqhubeka amacele omabili esethesana umlando wokusetshenziswa yiZANU-PF.
U-S Group ngokwayo yona i-attacker kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisi ukuproducer something i-economy.
Silenxoxo lodokotela ngokuqakatheka kokuhlatshwa ijekiseni ye-human papilloma virus. Osenetha beMelika basukile eZimbabwe lamhlanje ngemva kokuhlangana leziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo. Silempumela yemidlalo yeCasilaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli weLebotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe kusasa uyahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMasisi ungene kulesi sikhundla mhla ka-1 kulinyanga ngemva kokuchiya umbuso kukamnumzana Ian Khama. UMasisi loMnangagwa bakhangelelwe ukukhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. UMnangagwa yena uke wethekelela kweLebotswana kumalanga edluleyo. Iqula lamalunga etale lePhalamende laseMelika ebeliseZimbabwe lihlaziya umumo wezombusazwe ligqibe uhambo lwalo namuhla ngemva kokwenza imihlangano loMongameli Emmerson Mnangagwa kanye labakhokheli bamabandla aphikisayo agoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Walsh Mencube. IMelika ithi kumele kube lenguquko kundlela iZANU-PF ebusa ngayo ukuze idlelane kuhle leZimbabwe. Kusenjalo isiphathamandla somanyano we-European Union esibona ngobudlelwano phakathi kwalumanyano lamanye amazwe, umnumzana Neven Mimika ufike eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana leziphathamandla zikahulumende. Amazwi athi uzibani usetshenziswa iZANU-PF kumbe usethengwe iZANU-PF avamile kakhulu kubandla le-MDC nxa kuthe kwaba lokwehlukana kwemibono. Ekudabukeni phakathi kwaleli bandla ngo-2005, ababe kucele likamnumzana Morgan Tsvangirai bethesa umnumzana Walsh Mencube icala lokusebenza leZANU-PF. Kwaba yisona leso njalo kumnumzana Tendai Biti labanye ngo-2014 ekuphumeni kwabo ku-MDCT. Sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba nonyaka kulandela ukudabuka phakathi njalo kwaleli bandla. Abecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa bathi unkosazana Thokozani Khuphe uthengwe iZANU-PF. Abasekela uMakhuphe labo bathi uChamisa ludlawu lukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ubuqotho bako konke lokho asilabo njengomsakazo weStudio 7. Kodwa esikwaziyo ikuthi ukwethesana umlando okusebenzelana leZANU-PF nxa abantu bethe bangavumelani ngumkhuba ogxilileyo ku-MDCT. sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi kungani.
Okuqala kubonisa khona ukuthi izano ngokwayo ngendlela eyabusa ngayo ilizwe leli seyafana nalobuthakathi, okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo. Nxa umuntu efuna ukukuthuka efuna ukukuthethisa ukubiza njengesisebenzi kumbe lesisebenzelani sezano. Kodwa okunye babukandi okuqakathekileyo ukuthi abantu bemabandla epolitika bakithi abaphikisayo kumele bazifundise ukujulisa lokwelula umqondo, bafunde lo mkhuba wokuphikisana, liphikisane lize livumelane. Besenza njalo bephosela inyoka yezani yona le ephilayo, bona abantu bezani bayabuthana balungiselela ukhetho. Ngakho ukubizana ngobuthakathi akukaze kwanceda. Kuyafanana lokho kwezimuli ezingakaphucukanga ukuthi omunye engaphumelele okwedlula omunye, ukuthi lo ophumeleleyo ungumthakathi uyathakatha. Yikho okwenzakalayo khonapha, abantu abayelula umqondo bajulise imimoya wabo, beke beyenza ipolitiki njengoba isenziwa bakhaliphe. Bafunde ukuphikisana kungabi lezifungo zamajoyi lokuthukana, kuza kwenza ukuthi sinqobe enketweni ezizayo.
Ngezinye indlela uthi akula buchopho obujulileyo kwezepolitiki kuhlangothi lwamabandla aphikisayo.
Impela nxa bukhona ubuchopho obujulileyo kusho ukuthi kababusebenzisi. Kanti kuyini ukube siqamqamukana, thukathukana, siminyezelana, sichithekana sisiya le? Kulokuthi sibuthane, sibumbane, senzeni iqembu elilodwa elikhulu elingasoze linqobeke, elingasoze litshayeke iZANU-PF. Sesiya kuthi singabantu banye, siqale ukusebenza sonke, sakhula sonke embangazweni. Susizwa ukuthi ubantu bana basakhulumisani, sebafungelana ijoyi, abasabonani langamehlo. Kubangwani? Kufana labazingeli abaqala ukugwazana ngemkhonto begijimisa ibhalabhala bengaliwisi phasi, sebehle belibanga ukuthi ngithe umlenze ngowami, ngithe umkhono ngowami, ngithe inhloko ngeyami. Lalelo bhalabhala lingabanjwa babugandi, yibuthutho obungakanani lokhu? Abantu bakithi abake bezifundisa ukuthi babuthane, baphikisane, bathukuthelisane nxa bethi kuselisana, kodwa kungafungelwani ijoyi, kuqhine kungasasebenzeki lo mbangazi wakhona ungasaqhubekeli phambili. Bawabanga kanjani amandla angabi khona, ibhalabhala lingaweli phansi?
Khona ukuqamuqamuka kwamabandla aphikisayo la akuvezi yini Macaphulana ukuthi abantu beZimbabwe mpela umbuso bayawuthanda?
Ye, isiko lonjani leZANU-PF elithi obusayo sekuNkulunkulu njalo sebandlele libusayo selelungelo lokuhlukumeza abanye, selelungelo lokuthatha umhlaba ufunayo, selelungelo lokukhuluma ufunayo. Sokuthenza wonke umuntu afisa ukuba yinkokheli, ngoba ubukhokheli ngendlela umgaba ukhande ngayo wabubonisa ngayo, benza umuntu ohamba ngenyawo odla ithwala ophuza amanzi akhumbule ukuthi sengumdali emhlabeni. So kuyakwenza ukuthi abantu bakithi baphithizele, bagwenxane, banyathelane, bezame ukuthi lami ngibe sembusweni. Khonokuyana kumele sikhule sedlule kukho, kunikwa namathuba, kwazakala ukuthi hayi singeke siyibuse sonke ngasikhathi sinye, abanye bayahamba phambili, abanye belandele ngemuva. Lokwesaba khona kanti mhlawumbe laba bangangena bazangena bengasaphumi, njengoba kungaphunywa ngendlela ubaba umgaba asifundise ngakhona. Kumele abantu banikane amazopha, banikaze amathuba ukwenzela ukuthi abanye basekele abanye, abanye labo kusasa basekele abanye, kunikwa namathuba, kube mnandi, kube nje njengalokho abakwenza ezweni leBotswana ukuthi kuyathiyelwana umbuso.
Umnumzana Dinizulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekwele South Africa.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA Ndebele ngomvulo vulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lelitshumi lane ahlatshwe ijekiseni ye-human papillomavirus yona enqabela igciwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervix cancer. Uhulumende uzasungula uhlelo lokuhlaba amantombazana la kusikhatshana esilandelayo. Sibuze uDokotela Mpumelelo Spanda ukuthi imvukuzane yomlomo wesibeletho kahle kahle ihlasela abesifazana abeleminyaka emingaki.
U-age group ngokwayo yona i-attacka kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisa ukuproducer something kwi-economy or abantu abaproductive kwi-economy. So kaningi kubosisi abancane ayivamanga but ngokuba i-HIV siningi kwatholakala ukuthi nayo imvukuzane sisiba baningi kubontanga kuma-20s uyithola kwesikhathi kuma-30s uyithola but ngokwayo yona yi-cancer eyandisa ukutholakala kubomama abakubo-45 nama-58.
Imikhuhlane eminengi kulezi nsuku dokotela silobudlelwano obuthize. Umzekeliso iTB ihambelana kakhulu legciwane lengculaza iHIV. Igciwane le human papilloma virus lona galilawo umkhuhlane elilobudlelwano lawo elihamba lawo.
Umuntu uma nqa ele HIV engatholakala ele human papilloma virus le iyenza ikuthi umlomo wesibeletho ube lemvukuzane masinya as compared to umuntu ongela HIV. So i-progression from ukuthola i-HPV le to isikhathi umuntu okufuna kusiba umvukuzane womlomo wesibeletho it can take as little as 5 years. So kuyadingakala ukuthi umuntu nxa e-HIV positive ehlolwa ukuthi umlomo wesibeletho wakhe awula-ke mvukuzane kumbe sekuqala ukuba le mvukuzane yomlomo wesibeletho.
Ngaphandle kwe-injection ehlatshwa amankazana le, yiziphi ezinye indlela zokwenqabela leli gciwane?
Umkhuhlane lo kulesi wathi ngama-primary preventative strategies kube sokusiba lama-secondary preventative strategies. Ama-primary preventative strategies yindlela zokuthi umuntu engazivikela njani ukuakhwaya kumbe ukuthola i-HPV from the start. Njengoba sithe yona i-sexually transmitted i-HPV le kwabonakala ukuthi umuntu nxa engama ukwenza okwamacansi umntwana wesikolo engadileya i-sexual intercourse kuyandisa ukunceda lakho ukuthi engatholi this HPV virus. Kuzokusiba lezinto ezinjengokusebenzisa amakhondomu since i-virus le i-sexually transmitted. So kwabonakala ukuthi kungasebenzisa amakhondomu kuyareducer i-trans of transmission and then kube sokusiba lezinto ukusokwa kumbe ukusecumcisewa. It has been seen ukuthi kubobaba abasecumcisiweyo ama-chances okuspread i-HPV they become lesser. So la yiyo ama-primary preventative strategies. Then ama-secondary preventative strategies ikhuluma ngomuntu osetholeke i-HPV singafisi ukuthi icine iprogresse kumbe yahamba yacina yaba imvukuzane yomlomo wesibeletho. So isikhathi lesane ngasikhuluma ethi up to 20 years. Khonapho kule zinto kulama-test kumbe kule ndlela esingazenza ukuzama ukukhangela-ke umlomo wesibeletho ukuthi awukabi le mvukuzane.
Njengoba kuligciwane lemacansini lelido Dokotela Spanda, kusho ukuthi livela kubobaba?
Ngeke ngathi livela kubobaba, but ngathi lispreadwa ngobaba.
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba ngomunye umkhuhlane?
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba yimvukuzane esiyithi yi-glans penis kumbe iphambi kwesitho sabobaba. But i-cancer le ayivamanga njenge-cancer yomlomo owesibeletho.
Ngaleyo ndlela akula sidingo sokuyenqabela ngendlela isidingo lesi esikhona nxa kusiza kubo mama.
Akula sidingo esinjalo but sokwabonakala futhi ukuthi ukunceda futhi ukureduce ukuspread i-HPV labo abafana abancane bengabenefita from i-vaccination uma nxa amankazana lawo ebenefita from i-vaccination. Amazwe anjengabo-America already anika i-vaccine kubafana lamankazana. Akusinto esanikwa kuphela amankazana ngoba sebabona ukuthi njengoba abafana labo bekwanisa ukuspreada kumbe kube yibo the main source ye-HPV leyo already ungamnika i-vaccine it means ukuthi yena kasoze ekwanise-ke ukuspreada-ke leyo HPV later on in life.
Lo ngudokotela Mpumelelo Spanda esixoxelayo ekobulawayo. genge lifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube we Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko.
Lo baba mkhulu babelo bola
usenziwe manje
kangelo kokobe
sitaba osekutwini lamhlanje xoxa ngokuthi kudala phela umuntu wayesithi nxa engazali emulini yakhe indoda bemthume endaweni ekhatshana kakhulu ukuthiwa hambe edinga lokukumbe lokuyana ukuthi uphenduka nje uzokuthiwa ke umama usezithwele bese kubuya laba ofelokazi kambe basangenwa yini kulezi nsuku wothi ke ngihle ngingene kulaba sibacele ukuthi babuye lapha kulo baba ezachisa sibanda kuzobuya ke ubaba njalo apha Median Dube ilinjani isihlobo zam
siyaphila ngapha sinazikwela kwelika Trump lelo ngapha kuright sisiqhasa ukuchiselwa lathi
yes siyaphila kakhulu so ulubona njani udaba lolu lokuchisa
udaba lolu udaba luchisayo ke nxa kwazi ke babazalo ukuthi vele kudala kwakunjalo ngoba nyakhumbula mina umalumami ngangisemncane lapho umalume lo ke ukhanya ungenamntwana vele kusala kuthiwa base behlalile lo malumekazi okweminyaka elithumi ngoba nyakhumbula umama khona bayekhuma labo gogo kuthiwa ke umalume lo kumele athunyelwe khona likibo kamama emaxhoseni ukuthi akayekevakathi inyanga yonke wasala kukanti umalume omncane kuba womncane lwayo ngiyathathwayo sambona sethandana ngacheba mina ukuthi-ke kukhanya kule nto eyenzakalapha ngibone ngingene endlini kamalume kanti omama bathi akuthule wena ngemva nje kwesikhathana othi ephenduka umalumekazi lo kukhanya-ke sezithwele kodwa hhayi ngangazile uthi ukuthi kuhamba njani ngaphomba ukubana ngase nginanzile ukuthi hhayi kwakwenziwe ngabadala kwenziwe ngakomo ukuthi lwana umuntu asale esebenza lapha ukuzazalisa
ye kodwa wacine ezithwala yini kwahamba njani
ye wazithwala zile ukhona umntwana wakhona sengiwukhulileka sesengubaba okhulile kakhulu
ye siyamuzwa lapho uchisa uyakhuluma singazi ukuthi umpostoli silayini apostoli Median Dube ukhona echingwane
ngipelele Dube kunjani
siyaphila kakhulu akutsho ke udaba lokuthi kwakuhamba njani vele
kwakunjalo Duba ngithi abantu bebehamba ngenyawo so bebehlala phansi abadala bakhulume wena ungatshelwa bathi-ke namuhla Dube sokuyingozi enkulu kakhulu akusavumi izinto esezibulala abantu phandle ziningi uzomthola umntwana lowo mkhalelayo but uthole lani okunye so lisiko elaliright ngesikhathi sakhona but not manje and futhi mbona lalilisiko elaligcile ekuthini abantu babazange bazwisise ukuthi abantwana bayisipho esivela kuNkulunkulu umtshado ukuba labantwana yibonus but umtshado ngowabantu ababili angithi singaya kuMatthew 19 sibale from verse number 4 uthi ngalesi sizathu undoda iza kushiya yuni baba lo nina inamathele kumkayo ababili kabasebabili kodwa sebebanye ngoKristu Jesu so abantwana bayibonus kunje ngokuthi lokho umlimi akunikeze khona angakukhulisa angishiya kunjalo
chisa isiko leli kalisasebenzi kanti
abantu bakulezi nsuku abasavume angazi umbe yi-civilization angeke avume kathetha umfoweni ngodwake asale-ke elala lo unkosikazi wakho awungeke ukuvume lokho lami nje ngingumfoweni angeke ngikuvume lokho abantu sebengazi sebehlakaniphile esingathi i-civilization
yes thathe-ke umama usamantha ukhona ecingweni lapha samantha kunjani mama
uyaphila ba unjani manje akusenziwa impilo esiphila namhla ayisafani nempilo besiyiphila thina kudala manje sokunezinto eziningi abantu abazibalekelayo like umkhuhlane angeke zithathe mna wakho umlethe lapha ekhaya wena ukuthi abuye azokuzamela abantwana kungangcono ubaba wasendlini ahamba ayethatha omunye umfazi rather than ukuthi uthathe isemiti yakho umlethe lapha ekhaya angeke kuvume lokho
ungenza njani ukuthi uthole umntwana ngamfuna manje
hayi kungangcono ubaba wasendlini athathe omunye umama maku ukuthi esadinga umntwana kunokuthi ngithathe umntana kithi ngoba ngeke ze sihlalisane kahle lapha ekhaya
umkakho engabhubha ungangena umna wakhe
hhayi lezi nsuku akusekho angeke ngingene umna wakhe mina kababo wabantu abami cause okokuqala uyabe engazi ukuthi ubaba wabantu abami ubulewe yini and then okwesibili umama omncane umfazi kababa omncane angeke aza kuvuma ukuthi indoda yakhe ibuye izogcina abama abantwana nabakha abantwana
ngiyabonga kakhulu-ke baba ezachisa sibanda lo apostle Median Dube mbonga njalo lo nkosikazi Samantha asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube
siye kuhlelo lwabasakhulayo lo Mike
Igu ukudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikobe kuliviki siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Josphat Mzaca Ngulube Ngulube ngeviki edlule ubukhuluma ngamathuba akho okunqoba masiqhubekele phambili ke mnumzana masithi usunqobile usulunga ledala lephalamende umele isigaba seBulawayo South ukhangela ukuthi uzakwenzani ukuze uthuthukise izakhamizi zaleyo ndawo
ngilama projekta amaningi ngoba mina ngathi njengo-team Mzaca asimeleli ukuze sibe se-ofisini ukuba ukuthi ngize ngiba ngu-MP zesiqalisa ukusebenza sesenzile into eziningi sincedisa abadala sapoti yezikolo kathe sisibambokuningi engukucela ezimali ngicela imali zekuthi sibe campaign ye-mosquito ngicela idibha ngicela imali ngicela idibha lokuthi siphekele abadala i-mosquito ebalumayo every kodwa into engizayenza mase nginqobile iBulawayo South 2/3 of i-industry yeBulawayo iseBulawayo South into ekhupha abantu iziningi lama youth angasebenziyo they involve drug abuse, alcohol abuse. You cannot arrest them for smoking in Mbanje, for marking, but what we have to do, we have to arrest the cause, which is the unemployment. Thina nxa sinqobile kumbe kusiba lotshintsho kungena i-government ezabisa ama-investors babe bazovula amakampani lawo thina okokuqala njengomntwana weBulawayo South okwaziyo ukubala o-understand izinto there's what you call i-quota system in Zimbabwe ukuthi if there's employment or if there's any resource in an area the locals are supposed to be the first beneficiaries sengibhalele i-railways ngathi railways senisayinile i-contract le-company le yama-wagons lesto senisayinelayo besicela ukuthi iqale ibisele abantu labamise emsebenzini i-railways lingasokuntengantenga sokungasahambi kuhle liphinde lichathe ama-locals abantwana beBulawayo South sizinde Chabalala Statue BG Southwest Bellevue Newton West khonaphana eduzan ngoba i-railways i-company is theirs but the territory is ours
uke wathi abantu abadala are a fountain of wisdom so masixoxe kancane ngale movement hashtag generational consensus abasakhulayo besithi sokuyisikhathi sethu ukuthi singene lathi ezikhundleni zokukhokhela ubona ngani kuhulumende kumele kugcwale labantu abatsha kuphela na noma abantu abadala njalo abantu abatsha
abadala afundele khona ngabadala bekasazoni but sifuna abadala abaqotho abaleqiniso abangasomasela abangasomgulukudu njengamadala esilabo kuhulumende ngoba kathesi uyabona ukuthi theyare this new dispensation new era there's nothing new in Zimbabwe we are having an era from Umgabe what we did we removed a fridge in a house, then we placed a cooler box that doesn't have even ice blocks. Abadala, we need them. But we need straightforward people, because what you no longer want, you no longer want people who will come and teach the corruption the youngsters. We need abantu abadala abaqotho abangekho corrupt.
Usufakile isicelo sosizo ngalomkangaso wakho. Wonke umuntu othi hayi mina isifiso ngilaso sokusiza umfana lo, kumele ayephi ukuze athole ithuba lokukhulumisana nawe.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwevuselela umoya. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje bemfuna sike sikhangele ukuthi kanti umuntu angaziphiba njani ukwenzela ukuthi angavumeli ukuthi ulaka lube yilo olumbusayo singabala laphana kuzaga ichapter ka-19 ivesi ka-11 uthi yena olokuhlakanipha uza kuphuza ukuthukuthela oyekela isiphambeko uza kuba lodumo kutho ukuthi indaba yolaka kumbe ngathi ukuthukuthela yindaba sonke sesike sangena phakathi kwayo nxa ungumuntu kutho ukuthi ulaka lona livele ngokwalo kumbe ukuthukuthela kumbe ukuzonda kwadala uNkulunkulu kodwa into esekangathekileyo ukuthi uzibamba kanjani umbe ukusebenzisa kanjani nxa sikhangela laphana livese ngiyibalileyo siyabona ukuthi iqakathekisa ukuthi loba umuntu ethukuthela kumbe umuntu esiba lolaka kodwa indlela ozibamba ngayo yiyo eqakathekileyo kwabase-Efeso uPawulo uyakhuluma ukuthi yena ungavumeli ukuthi ulaka lwakho lube khona ilanga lize liyejona kutho ukuthi uyavuma ukuthi ulaka luzaba khona kumbe ukuzonda kuzaba khona kumbe ucatshulwa ngolunye ulutho kungaba khona kodwa-ke ukuthi ukubamba njani yikho ke okudala umehluko okokuqala siyananzelela ukuthi kulo mhlaba esiphila kuwo ziningi izinto ezingasilethela ukuthi sizithole ukuthukuthela kumbe ngabasemsebenzini abanye abantu esisebenza labo umuntu angakhuluma ngendlela ekukhubayo eletha ukuthukuthela kumbe sithi labo abadrayive izimoto endleleni umuntu womchova kumbe omunye umuntu akungenele ngendlela engayisiyo kumbe ngakhona uphakathi kwawo kumchova umuntu awunyathela unyawo kumbe labo abathayeli bomchova bengakhulumisani lawe kakuhle ekuseni ukhuluma njani nxa uphendukisela kibo ukuzonda wonke umuntu uyazonda kodwa uyakhetha ukuthi uqeda ukuzonda ujike isibhakera uqeda ukuzonda kumbe ukhuluma inhlamba uqeda ukuzonda uthethisane lo muntu lo kumbe uyamkhuza umuntu ngendlela ezayenza ukuthi umuntu lo abone ukuthi uphambanise kanjani thapha into eqakathekileyo ukuthi isikhathi esiningi nxa omunye umuntu ekwenza ukuthi uthukuthele zama ukumtshengisa ukuthi kuyini akutshiloyo kumbe akwenzileyo okwenza ukuthi wena uze ugcine ucaphuka kumbe uthukuthele ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa omunye umuntu ekhuluma kameleli ukuthi ananzelele ukuthi into le oyikhulumileyo lwana omunye umuntu uyithatha kanjani kwezinye isikhathi ungabe sibili engxenye uzikhulumele olunye ulutho ungananzeleli ukuthi kulwana omunye umuntu into leyani isimkhubile abasezindlini abathetheneyo imitshado eminingi iqina idilika ngenxa yokuthukuthela kwabantu kumbe ngathi ulaka baningi ngobaba abagcina betshaya omama ufumana umama ekuseni ilihlo selibomvu esesehluleka lokuya emsebenzini ngenxa yokuthi bengazange bakwanise ukuthi baphendulane kakuhle belo baba kumbe omunye wabengathibanga kumbe ubaba la eseyahamba egcine sethwelwe ngamanzi atshisayo ngoba umama ulaka egcina umama sesiba lolaka ayehluleka ukuthi asibambe okunye njalo okusilethela udubo oluletha ukuthukuthela indlela esikhulisa ngayo abantwana abantwana bakwanisa ukuthi enze olunye ulutho olungakwenza ukuthi uzonde kakubi umtshayi uzumlimaza kodwa khonokhana kuncedi ngenxa yokuthi nxa umtshayile waze wamlimaza nxa kodwa ungazange umchasisele ukuthi kuyini okukwenze waze wathukuthela wena njengomzali umntwana lwana uyabe ungamncedanga khonaphana sisakhuluma ngabantwana abanye abantu okuqakathekileyo ngamatishala amatishala la kumele ananzelele ukuthi nxa ufundisa abantwana ulaka kumbe ukuthukuthela kwakho ungabi yikho okubusayo ngamalanga langamalanga abantwana batshona bethayiwe sonke isikhathi ngakho ukhuthaza abalaleli bethu ukuthi ye ukuzonda ungazonda ngoba kwadalwa unkulunkulu ibhayibhile lithi la unkulunkulu uba lolaka kodwa siyamfumana esiba lolaka kodwa siba lothando njalo ngakho into edingakalayo phakathi kwethu
akuyiqibe mfundisi
siyathandaza namhlanje ukuthi laba abaphukuthelayo sithole indlela yokuxolelana baba siyathandaza igama likajesu abakade bexabene kumbe bethukuthela ngezinto ezehlukeneyo thoba izinhliziyo ulethe ukuthi inhliziyo zibe lothando lokuxolelana ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
sibonge kakhulu lami ngikhangalela ukuthi sihlangane labalaleli eviki lezayo
lolove kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenispa siyabonga mfundisi impumela yemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje Highlanders 1 Nishrat 0 Capes United 2 Herentals 0 Shabani Mine 1 Mutare City 1 Chapungu 0 FC Platinum 2 Capes United Kepekepe Bora inqobe iHerentals nge 2-0 Sesifike komlindo uyacina sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili asesukile amalunga ayidalele parliamente awemelika abeseZimbabwe elanda ukuyakhangela umumo wezombusazwe. Kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.